amhlophe emakhosi esentelubhana then kwafika amasiyayi owayi two ayebengicela bethithi bakulento abafuna ukuthuma ngayo then babethatha bethithi hayi bekhona abafuna iredio engayiphiwayo e-agenda kuphela athithi hayi nxa lifuna iredio asambenge alokuhamba siyabanika ekhaya then lamusha bazothathela abanye elayinini khona abakwitempofu abayi-five lanto ababathethele so abantu bendleleni basevaleni then bathe nxa abanye ngoba bathe abaswelile basabona ngamadala amaredio amkhona then futhi abathe baba-threaten bathe babuya bezobathatha shushu
wona amaredio beliwasebenzisani belilalelani
mina ngokwami vele mina vele bengicela ukulaleli lokhu i-national FM ne-power FM vele
kungakusenzakalani sizwa kuthiwa bebekhanya laba abade bethatha amaradio belamagama abantu kungaba kusenzakalani
ngizile phambe belamagama abantu kodwa owabathe singibona ngani lokho belandelela ilistini lana abantu ababhalileyo lobhayito lokho balandelela lofuna bona ngamabizo abo so nokuthi information inaleyo ukuthi asealathi atrayithole ukuthi bakuthethe ngathi khona lokho amabizo abantu bongena la because into vele abalayo vele ebhaliwe phansi vele nxa bekulanda vele sebe sebele information vele